Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 10 Mfufu 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba inani lababulawa ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni lokhu lisehla. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa lokhu ziqoqa ukubhikitsha emngceleni we Bite Bridge.
Uhlelo lokubhikitsha njengoba besisazi ukuthi phambilini lwaluvele luphakanyiswe ngabantu beqembu le Economic Freedom Fighters abalana eMzantsi Afrika.
Izakhamizi zeGwanda lapho okucatshangelwa ukuthi kule mikhobo ebulala imbuzi imunye igazi zalo zikhala ngezanuse ezithiwa ngotsika mtanda ezibikwa zithathela abantu izifuyo ngelokuthi zidinga imkhoba.
Bagcwele esigabeni sakomathe ngengafika ngababona bengithenga nje izimbuzi, so ngithola ukuthi bathengisa izimbuzi abazithathe ebantwini bengazange bazisebenzele.
Silengxoxo lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasimanda.
Lingabe lo mbuzo lithi kanti njengoba MDC abatwabeni bayathathwa lenzani, thina sesizamile konke sayekhothi.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba inani lababulawa umkhuhlane we COVID-19 elizweni lokhu lisehla. Izolo lolugatsha lwazise ukuba kulabantu abangamachumi amane lantathu ababanjwe igcikwane le coronavirus. Sikhathi sinye kubikwa kungela loyedwa obulewe ngumkhuhlane we COVID-19. Abalegcikwane lelizweni sebefika phose inkulungwane ezichiya kalombili 7994. Kuthi ababulewe yi-COVID-19 sebesedlula amakhulu amabili 229. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa lokhu ziqoqa ukubhikitsha emngceleni we Bite Bridge. Sokuke kwaba lokutshengisela okufanayo emngceleni lo lanxa kungabanga labantu abaningi njengalokhu okwakukhangelelwe. Abatshengiselayo laba bathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa asuke esihlalweni ngoba esehluleke ukubusa. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yezizalwane zamazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhlelo lokubhikitsha njengoba besisazi ukuthi phambilini lwaluvele luphakanyiswe ngabantu beqembu le Economic Freedom Fighters abalana eMzantsi Afrika. Kusho ukuthi lolo soluthe lwenzakala nokubhikisha okwenzakala ngase embassy yaseZimbabwe lapha ePretoria. Kwenziwe njengamaqembu nembuthano yabantu abancane akade befuna nje ukuthi babonakalise ukungaphatheki kwabo kahle ngendlela izinto ezenza ngala ngayo lapha kwela seZimbabwe. Siyazi ukuthi kuqhubeka kusiya phambili kunamabandla nembuthano eminingi lapha eSouth Africa engajabulanga ngendlela izinto ezenzakala ngayo kwela seZimbabwe. Okusho ukuthi bonke laba nababa bafisa ukuthi babe yingxenye yalolu bhikisho kuvalwe ngempela ukwenzeka kwezinto laphaya emngceleni ukuze iZimbabwe iphatheke izubuhlungu bokuvala kwezebhizinisi. Esicabanga ukuthi kuqhubeka kusiya phambili laba abahlela lolu hlelo lokubhikisha kusho ukuthi sokungaze kugoqela amaqembu ezembutho ezombusazwe aphikisayo lapho kwelase South Africa kanye neminye imibuthano eyamalungelo oluntu okungenza ukuthi sigcine sibona mhlawumbe imngcele waphakathi kweZimbabwe neSouth Africa suvaliwe ukuze mhlawumbe bathole ukuthi uhulumeni walapha eSouth Africa bathi ukukhulumisana kangcono nohulumeni waseZimbabwe. Kusho ukuthi ingxoxo zisaselapho mpela ukuthi kube nombhikisho omkhulu kuvalwe ezomnotho kuleliya kuloya mngcele.
Nxa sikhangele ezegciwane le-coronavirus sizwa kuthiwa kungani kunganeno lezinsuku. Ngokubona kwakho kungakubangelwa yini lokhu?
Siyazi ukuthi izinga elokuhlola abantu kumbe ukuthesta ucwaninga lithe ukwehla. Ngakho ezinye izibalo esizitholayo zikhomba ukuthi kunabantu abangaka abanomkhuhlane azona ngempela ngeke sisho ukuthi zikhomba kuyikhona khona ngoba uhlelo lokucwaninga lwehlile kakhulu. Uhulumeni akasalugijimisi phambili ucwaningo lolo lokuthi kubheke ukuthi abantu bayagula na ngokokuqala lokho. Kanti ke futhi okwesibili siyacabanga ukuthi ngoba sokungathi kuyaqala ukushisa njengoba sisazi ukuthi lo mkhuhlane uhambisana nokubanda kakhulu lapha kuzwekazi lase-Afrika kakhulu lapha eMzantsi Afrika. Siyazi ukuthi sokuyisikhathi sokushisa kungakho ngoba siyazi ukuthi umkhuhlane wophepha lo uhambisana nalo mkhuhlane we-COVID uhambisana ke nokubanda kusho ukuthi ukwehla sokungabangelwa ke njalo ukuthi sokuyaqala ukushisa kule ndawo.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda isikhulumeli senhlanganiso yezalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum ubexoxa icingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Zakhamizi zeGwanda lapho ucatshangelwa ukuthi kule mikhobo ebulala imbuzi imunye igazi zikhala ngezanuse ezithiwa ngotsikamtanda ezibikwa zithathela abantu izifuyo ngelokuthi zidinga imikhobo. Izakhamizi ezimbalwa zikhala ngokuthi imbuzi zazo zafa zatholakala zilamanxeba entanyeni atshengisa ukuba zamunywa igazi. Izanuse lezi sezihleza thola ixesha lokuthola izifuyo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi zeGwanda phansi kwezinduna uMathe, uNhlamba kanye loMarupi zikhala ngabothi kamtanda okubikwa bethatha izifuyo zezakhamizi bezithi bakhipha imikhobo emakhaya. Sixoxele umnumzana Edgar Ncube osuka eSimbuka.
Ngibahluphile sibili. Bagcwele esigabeni sakomathe. Ngike ngafika ngababona bengithenga nje izimbuzi. So ngithola ukuthi bathengisa izimbuzi abazithathe ebantwini bengazange bazisebenzele. Angikwazi ukuthi imisebenzi abawenzayo uqinise kokunganani, ulamanga okunganani. Bar okukhona kukhanya bathi bona bale zinto abahamba bezithathe ebantwini kumbe bezikhiphe ebantwini. Ezikhanya nganezinto ezingaqondanga. So hhayi ukuba khona bakhona sibili. Kanye
abaphezu kwawo umsebenzi wawo. Othikamtana laba kubeka bethiya bexabanise izakhamizi emakhaya ngokwetheza ezinye obuthakathi. Phansi kwemithetho kuleli kulicala kwetheza umuntu umlando kuloya. Ngimele umtsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Le MDC Alliance lithi iCommission ebona ngezokhetho eZEC yayimele ingavumeli ibandla le MDCT ukuthi lixotshe amalunga alo awedale lePhalamende. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Lingabe lombuzo lithi kanti njengoba MDC abatwabeni bayathathwa lenzani? Thina sesizamile konke saye ekhothi saya kuzeki sabhala okuthiwa ngama objections hayi abazange babe le ndaba lakho. Sina siyakwazi ukuthi zeki bathi libandla elizimele lodwa abathi ngesikuthiwa is an independent commission. Kodwa ngokubona kwethu hayi ama institutions eZimbabwe kusuka emapoliseni kusiya emasotsheni kusiya kuzeki kusiya wonke lawa ama institutions egovernment afanda aphe udemocracy hachi sesebenzelana lezano
ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala lapha
izano iyesaba kakhulu iMDC alliance njengoba lisazi ukuthi na namhla lokhu ilegitimacy kaZanu PF ukuthi ibuse lokhu isolwa ngabantu sebefuna ukuthi bangene eParliament umnyaka lo ungakapheli ngingathi singakafiki ku 2023 sebebambene la le MDCT kakhuphe baguqule isisekelo sombuso isekelo lesi bafuna ukuthi electoral law ithi umuntu oxotsha omunye eParliament sithi party thize exotsha umunye MP eParliament yiyo evunyelwayo njalo ukumbisela kungalama by-election bazama ukuvikela ukhuphe ukwenzela ukuthi engayangeki ungaya kuma by-election ama members of parliament uza bamba insiba zejuba kuphela yikho ke bafuna ukuthi kungakapheli umnyaka yonalo lo 2020 kusiya ku 2021 kahle baguqule isekelo sombuso ukwenzela ukuthi izano ingaxotsha umuntu eParliament iMDC ingaxotsha umuntu eParliament iMP loyo bayaphonga uhlomelo omunye kungalama by-election yikho ke iliqinga lokuncedisana bebulala umbuso wabantu esithi rule of law human rights le impartiality yama judges ikho ke abantu abaningi abeZimbabwe bayasitshela ukuthi hayi lingazihluphi ngalokho lokuphendulana labo liqedisa ikhadi kufana lomuntu oxotshana lomuntu omthathele izigqoko egeza wasexotha isilima nomuhlanya lubaleka lesigqoko sakhe abantu ababonayo bayakuthi wena oxotha isihlanya lowo ngunjani ohlanyayo yikho bayasixwalisa sibili ukuthi hayi lingazihluphi ngalaba abantu bayekele nini sevele sesiqede ngabo.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingxoxo mpikiswano ebikhangelelwe ukwenziwa ngumongameli Donald Trump lozancintisana laye umnumzana Joe Biden ngolwesine kuyona le iviki ayiseyikwenziwa. Abaqoqa lolu hlelo bebethe njengoba uTrump wabanjwa igcikwane le-coronavirus kwakuzamele benzele ingxoxo mpikiswano besezindlini zabo usetshenziswa umabonakude kodwa uTrump wala lokho esithi ufuna ukubhekana lo Biden mathupha. Ele Australia selehlise inani leziphepheli ezemukelwa yilelo lizwe ngenxa yegcikwane le-coronavirus.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Izakhamizi zemaphandleni zithi zilakho ukuhlaselwa indlala ngomnyaka ozayo ngenxa yokuqonga kwentengo yenhlanyelo okuzadala ukuthi iningi lazo lingalimi. Inhlanyelo elesilinganiso samakilogram amahlanu i5 kgs ibiza amadola emelika alichumi lanhlanu $15 lanxa uhulumende elohlelo oluthiwa mfumvudza intwasa olokuncedisa izakhamizi ngenhlanyelo kayisibo bonke abayitholayo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi lezitolo ezithengisa inhlanyelo kaziyamukela imali yakuleli osekuthe iningi lezakhamizi lisehluleka ukuthi liyithenge ezitolo. Lapho etholakala ithengiswa ngemali yakuleli yabe ibiza imali emangalisayo. Izulu liqalile ukuna endaweni ezijineyo zelizwe kule viki, kodwa izakhamizi esixoxelazo zithi azikaqali ukulima ngoba zingelanhlanyelo. Uhulumende uphe ezinye izakhamizi inhlanyelo phansi kohlelo lokulima kungasetshenziswa amakhuba olwegatshompo, kodwa layo kayeneli ongadala indlala, kuthi unkosikazi Siphathisiwe Mthombeni owesiliko eGwanda North.
Inhlanyelo kagantshompo siyitholile sibili, sesilungiselela ukulima amagotha esigebhile, but into esuke ibe lusizi ukuthi imlutshwane njengomuntu bephiwe 5 kg, and asilandela esingangezelela ngayo njengoba inhlanyelo idura kangaka, okutho ukuthi vele kuzaphinde kube yindlala futhi ngoba abanye kabayitholanga layona leyo kagantshompo.
Emawane eGwanda bathi kabakayitholi inhlanyelo esuka kuhulumende, kungakho kabakaqalisa ukulima lanxa izulu linile. Wuthu umnumzana Gabriel Pondo.
Sihleli so emakhaya vele akula lo muntu osengele emasimini. Ngendlela yokuba inhlanyelo vele kasilayo. Sichayile ugatyobo sivile sichayile, kodwa bese sisaphiwa inhlanyelo siyaphiwa inhlanyelo hayi kuthulisile, asikwazi ukuthi kanti kungabe kuhambani. Inhlanyelo iyadura. Dura lokhana kokuthi vele manxa iyabiza 10,000. Yena umbalisi kangaze akayithenge layo naleyo nge-10,000 ngoba ha kuphezulu kwamandla ethu lokho. Silibukele so izulu liyana. Abantu bayakhala baphoke ukukhangelana, akula loyacela inhlanyelo komunye.
Umnumzana Lunguza Mlala odabuke ekhezi uthi yena uhola imali yakuleli, kungakho kasoze nelisa ukuthenga linhlanyelo ethengiswa ngemali yakwamanye amazwe.
Imali okhuluma ngayo leyo asiyomali esiyitholayo thina, ma sikhuluma ngemali sikhuluma ngamabhondi. Imali vele engasebenziwe, in fact ake ngiyithenge inhlanyelo. Sengabalimi thina kuzasi-affecta kakhulu, so vele hhayi loku kuzasilimaza kakhulu, hhayi njengathi abalimi sebezama ukuthi silime emakhaya suze siphumelele.
Obona ngezokulima ezansi emaNdebeleni umnumzana Innocent Nyathi ubike ukuthi sebethola amathani enhlanyelo angamajumi ayisishiyagalolunye, kodwa uduba ababhekane lalo ngolokuswelakala kwezimota zokuthwala linhlanyelo isiya kubalimi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Okwamanje sengilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxalo nkosazana Loveness Wesa, umculi, yena osichazisela ngenhlelo aziqhubayo ezokwelapha ekhona pha eMelika.
Anso mprofit mfita but nyakwani futhi either nginikwe i-message or ngiboniswe ukuthi umzimba ugula ngaphi ngalesi sikhathi, umuntu lowo ufuna ukulatshwa ngaphi ngalesi sikhathi. Nxa ukuthi kulezihlahla angikabizazi, but nxa ngifika ekhaya ngile themba lokuthi nxa ngingena lami ezihlahleni ngisithi sihlahla, ngicela unitshengise ukuthi ulapha ngaphi emzimbeni. Ngiyakwanisa ukuthi izihlahla lami zingibonise ukuthi zilapha ngaphi emzimbeni. Right now ngisebenzisa kuphela inhliziyo yami kuphela. Ngivula inhliziyo yami kuNkulunkulu, letha uthando lwami through inhliziyo yami, ngilaphe ngincedise umuntu lo ogulayo. Ngiyenza njalo lami, ngiyenza imeditation, ngikhuleke, ngihlale phansi, ngibe lo muntu lo ofuna ukulatshwa loba engekho kimi, loba ese-UK, loba esengaphi. Yes, ngibona ama-miracles esenzakala. Ngibona abantu abakukhoma sibili esibhedlela sebeza, kuthiwa sebeza hamba, bephuma kukhoma besila. Ngibona abantu abalama cancer besila. Ngibona abantu abaparalyzed besila. Ngibona abantu abalezinto ezihluphayo njengama relationship, abantu abadinga imisebenzi besila.
Sesibona sokwaqhamuka leli gcikwane le-COVID-19. Lokhu okukholelwayo kungaphathisa yini abantu ukuthi behlise impawu ze-COVID-19?
Angizichayisifuba ukuthi mina ngiyalapha, mina ngiyayenzani, hayi. Ngile ama-practices engiyakunika wona, very simple, even abantwana abancane bayakwenza, very simple. Noma umntana wakho enganzi kuhle esikolo, bona lama bakuthiwa ngo-dandiet, hayi, akula muntu ongu-dandiet. Siyalinika ama-practice okuncedisa ingqondo, okuthiwa ngesikhiwa yikubalansa, balancing of left brain le right brain, ngoba ingqondo yomuntu sisebenzisa only i 10% to 15% yengqondo i brain, i 90% 85% to 90% gayisebenzi ilele. So nxa sisenza ama practice lawa, siyenza ama meditation, siyenza usiletha ama messages a positive engqondweni emzimbeni wethu, umzimba uyalalela ube suqalisa ukuchwapuluka, ama cells abese akade selele aqalisa ukuvuka. Kufana lesihlahla nxa kade ungasitheleli, plus asithi thina abantu bengayi kudokotela. Kwesinsikhathi abantu bayabuyela kudokotela, udokotela abatshela ukuthi ah wena kanti sokuhambe njani into zingani sizitshintshile, into sengani sezifunga ukuba normal la. So isifiso sami ukuthi ngincedise iningi labantu, especially bonke ukuhlangana labale i-HIV. Dinga at least 1,000 people engizasebenza labo. Ngifuna uzoyenza ama-practice lawa lami nxa ulokuhluphayo. Ungitshele after at least 3 months. Akula zihlahla ezi-involved, akula nto ezinjani njani, awubambi lutho. It's just you lenhliziyo yakho.
Wena wazakala ungumuntu wezomculo lemidlalo, njengoba wake wasebenza nje emakhosi theater, ulokhu uqhuba yini ezomculo lemidlalo? Kwini ongakutshela abalandeli bakho, ama-fans akho?
Mina ngilokhu ngicula, ngilokhu ngigida. Owenzakalayo empilweni yami, bengilokhu ngigida, ngicula, lengibona ngihamba ngiseyahlabela lama-artist we-Hollywood, konke lokhuyana, into zazimnandi zinjalo. Kodwa-ke ngokubona kwami ngibona ukuthi uNkulunkulu ubele something abemele ukuthi angibonise ukuthi ngincedise abanye lami, not just mina. Ngase ngilimala, ngama ukugida, kwayenza njani. Ngikhuleka la kuma-ancestors ami, ngiyabhelieve ukuthi mina okhokho bethu bale ulwazi ababelwazi. So ngiyabona ukuthi khonapho yikho ngathi khona kulesintu phakathi, ngoba isintu yikuthi ngiyabiza okhokho bami. So now nxa ngibuyela estejini ngisiyayenza engangikwenza 10 years ago, kuhlangene lokuthi ingoma yami nxa ngiyihlabela, umuntu oyilalelayo uselapheka. So ama-performance ami azatshiyana kakhulu. Umuntu onke yabebuya ezongilalela ubuya nxa ukuthi kade le back ache, kumbe i-headache, kumbe kuyini. Nxa esuka, kumele i-headache liyana ibe isingcono. Nxa ingekho ngcono, siza continue kalalele ingoma, anti uzathenga isithi kumbe ingoma eyi-1, hambe uyeyilalela. Ucele la uNkulunkulu ukuthi akuncedise ukuthini, kusile, ngoba ingoma engizihlabelayo ngeze message yokusilisa. So that's really i-message engiyisebenzisayo mina, ngiyenza egcekeni. Angila kuthiwa kumbe kuyafihlwa, hey, into zami khona ngani ngizokunyanga, hey, kuyenzela emagceke emfihlwa. No, ngikwenza anyway because it's for everyone. Ngikhule ngiyi-Christian, but ukuthi ngiyi-Christian, ngiyi-Muslim, ngilokhu kuyadivida abantu. Uthando, if love is a religion, yikho engiyikho.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Loveness Wesa Mculi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Uhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga ekhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Joel Gabuza omela isigaba seBinga South edale lePhalamende engowe MDC Alliance.
Ya mnumzana, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga bakithi.
Ye, ungasitshela ukuthi siyabona ukungathi akula kuhlaliseka elizweni lapho ngendaba zezombusazwe, i-politics. Ibathini abantu eBinga kapho nxa likhulumisana ngodaba lwamabandla wona la MDC Alliance le-MDCT?
Akwazi into le abantu sibathiingunda basakwazi ukuthi benzeni, abasazisisa ukubingele kuhamba, ngoba ukanye ipolitiki sezitshintshile, ngoba abantu bekwazi ukuthi bengamvotela umuntu wabo uyabe ngumuntu umuntu wabo ukuze kuphele. Manje lokho sokwenzakala ukuthi abantu bavotele umuntu kodwa sokukhanya sokunenkinga ibandla, kukhanya sokuba-confused, kuyaze kufuna ukuchasiswa. Sakuzisinda abantu basitresekile amanga amazwe.
Manje ngokubona kwakho wena kuyini okumele kwenziwe, ikakhulu sikhangela ukubana ukhetho luyeza maduze kungela kulungiselela?
Ya, ubuse bakhona i-2 days ukupolitics iningi kakhulu and sikhangele ukuthi sine-3 years elokhu phambili. I think okufanele kwenziwe kathi ukuthi kungene ebantwini abantu bechasisele ukuthi kwenzakalani, ngoba abantu abasakwazi sekuba-confuse izinto leza sahambe njengenjayela bayai. Then ngikhangelele ukuthi i-3 years le hhayi isikhathi esiningi sikakulo ukuthi bazakushisisa abantu behanze ukuthi kuyini okwenzakileyo, kuyini okuzakwenzakala and
kodwa-ke siyabona ukubana bakhona abanye asebexotshiwe, okhansila lama-MP esigabeni sakho khona ngapho. Siyazi ukuthi uxotshiwe omunye u-MP uDubeko Sibanda. Ubakhona yini amakhansila axotshiweyo esigabeni sakho?
Amakhansila bebengakangenelwa ngaxotshwa kuDubeko Sibanda yedwa. Umxotshile uSinampande uSeleda wedinga ngoqalileyo, so edinga besingabantu abathatha bamele ephalamenti sengizele ngedwa. So kuthi ukuthi uxotshwa lokho kukhanya kukhonfitike na ubuzi bakhona abantu abazuza ukuthi oright abantu bayaxotshwa njengoSinampande wafaka umuntu wenkaya endaweni yakhe. Kulokho abantu abakuzwisisa ukuthi vele kwabani.
Sichiye zombusazo ke sikhangele ezomumo wendlala. Siyabona ukubana izulu selike lakhiza kwezinye indawo, kunjani khona ngapha?
Izulu linile ngathi Harare lawayo kathi sivila ngiyafika nje ngivela kobulawa bekunezulu I think 43 days imfula yagenezi, kodwa lapha kithi Harare kungukufefeza kwezinye indawo kuthi indawo ezinye zokuzotile. And sikhuluma kanje I think nxa lingananga ngeviyo nale kuzoba nomonakalo omningi, ngoba indawo ezinye azisabangokunada ezindaweni zabolwanzi ba konke ngalelu suku lwesiyadindi abantu abalamandla. And kuzitulile empati nje bengikhona nje zama ukuthi sifake ukuthi sulungizoyidam, but ngokwa next year kuze kubamba amanzi akula manzi kathesi abantu banatha i-5 20 kilometers kuza mbezi ngokwayo.
Sike sakubona emapikitsheni enkundleni yokuxhumana i-Facebook ungani ulenhlelo ozenzela isigaba sakho khona ngapho. Ungasitshela ezinye zenhlelo zakho?
Ngikathi inkinga enkulu kakhulu indaba yamanzi. Wonke umuntu ukhala ngamanzi, ethi ngabe liyasincedisa, ngabe liyasidingela udona, ngabe nayo i-government ayisekho engancedisa amadona lawo bakhala ngemali. So esikwenzayo sizama ukuthi kubuthanisa nje nezakhamizi lokhu esinakho okulitshwana ngokunganisela esinakho, omunye kuyele fotoro, omunye kuyele kuyele lwazi. Sizama ukuthi sincedisane ukuthi silungisele le minyaka ezayo ukuthi nebizolo lenganandi belihle veli kuhamba amanzi ukuthi abantu bezinkuncedakali. So sinamadamu amathathu empati endaweni zesaba ngapha ethi amambili then sibele lelinye lapho ekenyanga lapho ethini na uDube Sibanda amadamu lawo ukuthi siwachethe sekuludubo lwamanzi ukwakhisa akusela manzi yakhisi nje kusasa. Ngiyavuyela ukuthi ngedinga amanzi ngemota almost 10 days ngihambisa lapho kwakhiwa khona. So kungathi sokusibisela emuva and sikhangele ukuthi izulu lingabuya entime nasingakaqedi nisilenhlelo zamaklinika, but konke lokhu sokumise zidakula manzi.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalalele.
Nombongile kakhulu dala umbabeni.
Bekungumnumzana Joel Gabuza omela isigaba seBinga South edalela ephalamende, ebesixoxa la uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa lokhu ziqoqa ukubhikitsha emngceleni weBite Bridge. Izakhamizi zeGwanda lapho kucatshangelwa ukuthi kule mikhobo ebulala imbuzi imunye igazi lazo zikhala ngezanuse ezithiwa ngotsikamdanda. Sekugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olungalelisayo uChris Gandhi. Abangalelisanga kusondaba zethu lilakho uzilalela ekulenjini ku-www.voa.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.